Iqembu ledimba linqobe iqembu lechicken in nge-1 kanyaya emdlalweni obusenkundleni yebaba fields ngesonto okuyimpumela yotsho ukuba lawa maqembu asehlukaniswa imiklomelo emine engalaneni yemiklomelo iqembu lechicken in lilokhu lihlezi kundawo yakuqala lile miklomelo engamashumi amane lothoba munye munye 49 kuthi eledynamos lihlezi kundawo yesithathu lilingene ngemiklomelo leqembu le-FC platinum elikundawo yesibili omabili ele miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 iqembu ngalinye iqembu le-FC Platinum libe ngujikelo bhanqa kungela qembeleni elisekulitshayela emambuleni leqembu letsholotsho ngomgqibelo enkundleni eluveve kundawo yesine kuhlezi iqembu letriangle lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba munembili 38 ukuthi ngemva kwaloku leqembu le-Capes United elibhaxabulele Islanders nge-3-1 ngesonto lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa 37 iqembu le-Harare City lona elibe ngujikelo bhanqa 0-0 letriangle likundawo yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu 35 okulinani elilingana lelile qembu le-Chapungu elikundawo yesikhombisa kundawo yethoba munembili kule qembu le-Wange lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili 32 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Aomine elihlezi ngaphansi kwalo iqembu le-Islanders lihlezi kundawo yetshumi lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba minambili 28 kundawo yetshumi lanye kutholakala iqembu le-ZPC Kariba lona lile miklomelo ngamashumi amabili lesikhombisa 27 ukuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-Buffaloes elile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu 25 iqembu le-Tsholotsho lihlezi kundawo yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22 ngemva kokuthola umklomelo wodwa emdlalweni walo leqembu le-FC Platinum ngomgqibelo ekhuluma lentatheli ngemva kwalomdlalo umqeqeshi weqembu letsholotsho uLizwe Sweswe uthela umklomelo ulakho ukuba siza empini yokusinda ekugunyulweni kusigaba se-PSL
uthe ndi-survive relegation so each and every game esiyidlalayo fanele sicollect a point or three because ama-games abona sezenzile okuyi-point kunonke kuzasinceda phambili
ngaphansi kweqembu letsholotsho kulamaqembu athiele flame lili kanye lele wawa wona le miklomelo ngamashumi amabili 20 iqembu ngalinye ukuthi iqembu elijeke amanye engalaneni ngeledongo somils elile miklomelo elishumi lathoba munambili 18 sikhangele ukwenzakale kwamanye amazwi emdlalweni wenguqu elizweni lase-South Africa iqembu le-Platinum Stars yilo elihlezi phezu kwengalane elile miklomelo elitshumi lane njalo lilingene ngemiklomelo leqembu lempumalanga Black Aces ngasengilandi iqembu le-Manchester United yilo elihlezi phezu kwengalane elile miklomelo elitshumi lesithupha ngemva kokutshaya elikwenze iqembu le-Sunderland nge-3-1 kundawo yesibili kuhlezi iqembu le-Manchester City lona elile miklomelo elitshumi lanhlanu njalo elitshaywe nge-4-1 ngele-Tottenham elizweni le-Spain iqembu le-Villarreal yilo elihamba phambili lile miklomelo elitshumi lesithupha njalo litshiya ele-Barcelona elihlezi kwindawo yesibili ngomklomelo owodwa kuthi ele-Real Madrid elikwindawo yesithathu lile miklomelo elitshumi lane kweminye imidlalo engasiwe yenguqu iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi alitshumi lantathu liqembu lepakistan emdlalweni wokuqala wohlobo le-2020 obusenkundleni ye-Harare Sports Club ngensonto iqembu lepakistan litshaye ibhola kuqala lathola amaranzi angu-136 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba minombili kwathi elezimbabwe seliphendula lathola amaranzi angu-123 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munomunye lawa maqembu azadibana kumdlalo wesibili wohlobo le-2020 kusasa ngolwesibili khona njalo enkundleni ye-Harare Sports Club kolunye udaba oluhambelana lalolu iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-Rugby Sevens linqotshwe nge-24 kanyange le-South Africa Academy kufinali yomncintiswano we-Southlands Sevens International Tournament obuqhutshelwa elizweni le-Namibia ngempela viki edluleyo kucele labasifazane iqembu le-Zimbabwe liphelele kusigaba se-semifinal lapho elitshawe khona nge-39 kanyange le-Kenya yimelisi 7 kobulawayo ngu-Joseph Njanji.